Ikhomo lechikeni nihlelo uCaptain walo Moses Jackson yena olutshayela emambuleni umdlalo sesiyafika emaphethelweni limpumela isho ukuba iqembu lechikeni lisele mikhlomelo elitshumi lanhlanu ikanti iqembu layo lengazi lona lile mikhlomelo elitshumi lesikhombisa. Umdlali wekhethwe zintatheli ukuba nguye odlale ukwedlula abanye nguGuide Godant yena othi usekelo waluthola kumqeqetshi wakhe uRahman Kumbo kanye labanye abadlali beqembu lechikeni yilo olumupha intshukuntshu yokuba adlale kuhle. Iqembu lechikeni belingadlali kuhle nxa lidlala lisedolobheni lakoBulawayo njalo umqeqetshi walo uGumbo uveze ukujabula ngempumela yanamhlanje.
Impumela le iqakathekile kakhulu kithi njengeqembu ngoba phambilini kwalo mdlalo besisehluleka ukunqoba nxa sidlala sisekhaya. Kuyasijabulisa ukuthi sizosenelisa ukuphumelela sidlala sisedolobheni lakoBulawayo.
Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leyada lona beselidlale imidlalo yembala lidliwa inqobe letriangle nge-3 kanyayo emdlalweni wakusenkundleni eMorris Depot. Iqembu leZBC Kariba liwe ngojikelo panqa lelichapungu kungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni emdlalweni wakusenkundleni eNyamunga. Iqembu leShapane Mine libhaqabulele Bantu Rovers nge-4-1 ngaseMaglas kuthi emdlalweni wakusenkundleni eDeliver Team esedolobheni leBeitbridge. Iqembu leCholocho litshaywe nge-4-1 liqembu leNkezi Platinum. Limpumela itsho ukuba iqembu leNkezi Platinum yilo selihlezi phezu kwengalane linemiklomelo engamashumi amabili nambili. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.